indaba ngamafitshane ngolwesine mhlaka 25 ngoncwabakazi 2016 ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Umkhokheli wesonto ye-Divine Destiny uBishop Anselimo Magaya labanye abamabandla ezokholo achiyeneyo babothiwe lamhlanje eHarare bezama ukutshengisela phezu kombuso weZANU-PF. Ibandla lezaphu liqale umhlangano walo omkhulu wokukhetha abakhokheli abatsha oweCongress namuhla koBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze usekelo olukhulu kuhlelo lokutshengisela oluqoqwa ngamabandla aphikisayo kusasa eHarare esola umbuso weZANU-PF kanye locuku lwamapolisa. Kulife Talk sikhangela uhlupho lokubanjwa iganyavu kwabesifazana olubikwa luqhubeka elizweni. Lingakhuthwa ilezindaba lezinye kustudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo-15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.